Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uLtanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani zolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-26 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Russia ukuyaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa.
Ukanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe aseAfrika ukhanya bawatsha indiva okungawukuthi abawathathisisi serious.
Amalunga amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo, lanxa ibandla eliphikisayo eliCCC lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe.
Nxa sesikhuluma ngedolobho lakobulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of King.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafabaya kubandla le-ZANU-PF.
Kumase sibona abantu ade sihamba labo side by side sebejoyini ZANU, kubuhlungu kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Russia ukuyaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa, njalo ugqitshwa mhlazi ku-28 kuyona le inyanga. Uhulumende uthi uMnangagwa uzalobelana izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zaseRussia, njalo uthi umhlangano lo uzakupha ithuba eleZimbabwe leRussia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit lo ngowesibili ngemva kokuqutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Abakhokheli bamazwe yaseAfrika bazahlangana lomongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin bekhulumisana ngokuchiyeneyo ukugoqela ubudlelwano kwezenotho kanye lomvikela. Indikimba yalomhlangano ithi for peace, security and development. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu uMnumzana Difa waJabi Pango Dube ukuthi ubona njani uMnangagwa ephenduka lokubambekayo yini kulomhlangano.
Umongameli weZimbabwe ulabana uMnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe laseRussia, ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe yaseAfrika, ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi uMnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe laseUkraine. Uye wabona ukuthi bayamelana laye, njalo balokuzwisisana noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje sebesakha besakha into leyo ukuthi ayiBRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obudli leRussia, njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni zeBRICS, ukwenzela ukuthi layo nxa zingastebhela za izinto eZimbabwe, layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo beBRICS, la mhlambe ingaba lendlela elinqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
Indikimba yomhlangano lo ikhuluma ngokuthula kanye lentuthuko, kodwa siyabona ukuthi eleRussia liphakathi kokuhlasela eleUkraine. Ungathini ngalokho?
Kuba nzima kakhulu ukukhuluma ngodaba lokuthula kodwa ke nxa sikhangela sibona ukuthi imizamo yokuthi mhlambe kube lomlamlankunzi lokuqeda impi le phakathi kweRussia leUkraine ukuthi isithethe sibange singakanani njalo kukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe aseAfrika bukhanya bawatshaya indiva okungawukuthi abawathathisisi serious ngezinto noma ngithi input abayilethayo ekuthenini ukuthi baqede le impi ekhona. Nxa sikhuluma ngokuthi ngokuthula ngepeace, kufanele ukuthi ngabe indlela ezazanywa ngisho labo Cyril Ramaphosa behamba besiyakhola ngale, kufanele ukuthi ngabe izikhalazo sebazizwa ukuthi abantu beAfrika bafuna ipeace yeqiniso, abantu beAfrika bafuna ukuthi izinto zihlaliseke kuhle, ikakhulukazi phakathi kweUkraine leRussia. Okuthi ngabe kukuthi lomnumzana uMnangagwa la nxa kukuthi ulobudlelwane obuhle lomnumzana uPutin, befanele ukuthi la afike njalo amxwayise ukuthi akazame ukuthi abathole idialogue enge yenza ukuthi impi le ekhona phakathi kweUkraine leRussia iphele. Nxa kukuthi bengakwenza lokho kuza kutshengisa okweqinisa ukuthi yebo kade bekukhulunywa ngendaba ezihlanganele lendaba zepeace, kodwa ke nxa kungazange kwabe lemphumela efana lena leyo kuyabe kufana lokuthi nje lizaba nje ayikho into kade ihanjelwa.
Alo ke ngumnumzana Difa Dube olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwelebhilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulu,
asambeni madoda siyovota.
Amalungu amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Lanxa ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansila kaWard 24 kobulawayo ekubandla le-CCC uthi kadibananga lodlakela lanxa amanye amaphepha amalunga abo ama-posters ayake adatshulwe lapha lalaphaya. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ubevele esebenza ndawonye lomphakathi enketha waze wakhethwa ngabantu balesi sigaba ukuthi abamele.
Ngikhangelele ukuthi ngingangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrilele imgodi ukuze kube lezibhorane ezinengi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezo ezilamasola, izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemsebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu uKhansela uMzamo onguye obekuli wade bengiyo isese ngwa 25 awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedolobha lakobulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulama-flowers, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors wonke abekhona, sibone ukuthi idolobho lakobulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobho lakobulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Konoko kuyinto esihlupha kakhulu esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbe ilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo, akungabili umuntu okuza obuya azokuba ngukansila wobulawayo, ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthwela isuitcase lapho suka khona kini uzofuna ubukhansila kobulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukhansila, ngilolwazi oluthile ngilalo ku-projects planning and management. Kati futhi ngenza i-construction technology ukulungiswa kwemigwaqo konke okuthile kunengi ulwazi endlalo.
Lo ke ngumnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansela kaward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC. Siphinde saxoxa lo mnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela kaward 27 kobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance.
Ama problems ePhumula South ngiwazi ngwaqonda ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhonapha ePhumula South. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo lehamba phakathi kwezindlu. Inida ukuthi ithele inhlabathi njoba ingalathara. Isimangaza ngikhona inhlabathi yangkhona le ithathwa kithi khona ePhumula South. But imigwaqo yethu ikhanye ngefile. Kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukansila, ngingangena ngizenelisa mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane lekansila. Sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani. Kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni, imoto zihamba nzima, abantu bahamba nzima, ugcwele amathi imigwaqo yangkhona. Then isese sibuya ku-crime in general. Hey, abantu bayadala amacala ezigabeni la, nothi kancane bayantshontsha, bayenza izidakamizwa ungabafana lokhu akuthola kuhlezi emabhrithini kusenza izidakamizwa kwakithi. And kuluhlupho. Indaba ye-transport ngiyinye la eyi-problem kakhulu. Nasikhangela uBulawayo kasiyela ndawo e-proper yokugadela izimoto nxa usiza emalokitshini. Sibe gadele emagcekeni. Kam ukutshintsha kwe-weather ngumqando nalo kulo moyo nje. Njalo futhi izulu lingabuya selisina. Abantu babe besegcekeni bethwele nzima. Sasile terminus lapho kwakuthwalela khona abantu. Lokhu yavalayo kayikavu kuzolakhathesa. Kuyi-problem ye-transport. Yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le. Ngilungumuntu ole-transport ethwala abantu. Kuluhlupho kakhulu sithwele nzima thina la. Right sibe sesibuya futhi kwindaba yokuthatha kwezibi. Ukhansela yalezi moto ezazithatha izibi ezindlini la. Kathe sokuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo izimoto ezivela ngapha. Abantu bangavoteli ibhatshi bakithi. Azame nini ukuvotela umuntu. Umuntu lowo umqotho yini ukuthi angaba umuntu okhokhela abantu. Yiko ngiyabatshela abantu bewadi 27 ukuthi hayi uthuma bengethuki ngaye. Ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu. Akungethusi ngoba ngisebenza ngakhathesi labantu. Umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani. Ungathi nxa wena ususe sikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa. Bana umuntu ohlonipha abantu, ube umuntu ohlonipheka esigabeni, ube wazi umuntu, ubukazi uncedisa umuntu. Umtshele ukuthi kona hayi, lokhu kungasolve kompa usolveki, kumbumu rifeye, ngoba kashiso zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansila okhona ozisolvayo, hayi. Konkani ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje, endayini enje, kulusizo konkani emuntwini. Khethani mina kumavote nabuya mhla ka 23, libona ukuthi ngizalenzelani.
Lo ke ngumnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela kuwa 27 kobulawayo ekubandla le Freedom Alliance obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we Studio 7. I-Studio 7 isanda xoxa lo mnumzana Mbongeni Dube ilunga lezanu PF njalo emela iLupane East edalele eParliamente yena othi bakhankasa ngokuthula labanye babo be-CCC njalo akuladlakela isigabeni sakhe. Siyanxusa bonke abancintisa kukhetho nxa befuna ukuthi batshele uZulu ngemikhankaso yabo. Lingasithumela inombolo, lingasithumela imilayezo kunombolo zethu +12024650318. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Amanye amalunga ibandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafa baya kubandla leZANU-PF. Kusukela iviki edluleyo kulamalunga aleli bandla akukhomiti emgqoka ye-National Executive axeqebuke aya kubandla leZANU-PF. Asenelisanga ukuxoxa lo Monzora, kodwa uke watshela iStudio 7 kumalanga asanda kwedlula ukuthi okwenzakalayo ikuzihlubula kwebandla lakhe kusuka amalunga angayisiwo oqotho kusale azakusa ibandla phezulu. Sixoxe lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Denmore ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa kubuhlungu ukuthi ngoba bachiya umhlangano
abanye ade bewuthanda abawusebenzelayo iminyaka eminingi. Masisiya kubo Witness Dube, okokuqala uWitness Dube akazange avotelwe okusemthethweni webandla leMDC ukuthi even abe isikhulumi isikhulumeli somhlangano. So lezi yizinto ezenziwa nguDouglas Monzora yedwa ngoba akazange afuna ukulandela umthetho weMDC ukuthi ama leaders akustanding committee akhethwa kanjani. Yilo udaba esilwisa laye even khona manje enkantolo zaseZimbabwe ukuthi kumele akhitshwe esihlalweni sokuba umongameli weMDC ngoba akekho umuntu wamkhethayo uDouglas Monzora abe inkokheli yethu. And labo bonke nje igeng yabo Witness Dube labanye abakustanding committee abazange bavotelwe, so really abarepresenti i-membership ye-MDC ngabantu abaphumbu kufakwa. Okunye okukhathaza kakhulu ukuthi abantu aba basuka ku-MDC besiyajoyina izanu. Lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba for 23 years i-MDC existence yayo bekuyukuthi ilwisane lezanu ukuthi itshintshe impilo zabantu eZimbabwe. Mase sibona abantu ade sihamba labo side by side sebejoyina izanu kubuhlungu kakhulu lokho, but siyazi ukuthi i-problem yi-leadership ekaDouglas Monzora.
Sizwe abanye besethesa umnumzana Monzora icala lokuthi wazibhadalela yedwa imali yokuncintisa wala ukuthi abhadalele ama MPs. Abanye bathi so isiqokoqela sendaba isibangela ukuthi basuke kubandla. Uthini wena ngalokho?
Well, udaba lokutshontshwa kwezimali zomhlangano nguDouglas Monzora yinto esayikhuluma kudala thina kusukela ngesikhathi kuyiwa ku-Extraordinary Congress izimali zanyamalala. UDouglas Monzora waphika wathi yena izimali zathathwa nguMashakada, but uMashakada wakhona sambone pronyotwa esiba ngusekretary laye futhi engazange avotelwe ngabantu. So into zikaDoug vele from ekuqaleni bekuyizinto zobumenemene. Ungene lapho nje ukuthi azinothise yena ngokuthatha imali ye-grant inikezwa i-government political funding act. Wayithatha le mali wayisebenzisa for yena himself lo mndeni wakhe, kazanga nake ukubana akhe umhlangano wethu. Ngikho sibona umhlangano wethu ukulelo zinga elikulokho namanje. So akungimangalisi mina ukuthi imali bezingekho ngoba angiboni uDoug ukuthi vele bezimisele ukuthi yena angabhadalela amanye ama MP. According to yena uzibona kunguye yedwa oqakathekileyo. Angazi ukuthi God forbid makuthiwa owinile ukuba ngumongameli ukuthi uzolibusa lobani lelo lizwe ngoba siwadestroy umhlangano we-MDC. And okunye futhi engikubonayo ngathola ukuthi vele bebengekho even abantu abafuna ukukontesta njengama-MP ngoba besesaba ukuthi bazothola ama-0. So mhlawumbe futhi ungathola ukuthi udaba lwemali lolu just nje i-cover up ngoba eswele abantu abafuna ukuthi bakonteste ngaphansi kwakhe.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, ilunga lebandla le-MDCT. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi oyisiphathamandla sogatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara umnumzana Frank Chitukutuku lomkakhe uNyasha bathathelwe indlu lezimota ezimbalwa ngoba becatshangelwa ukuthi bazithenga ngemali yenkohlakalo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC lilandule imbiko ethulwe ngumsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Kindness Baratsa eyokuthi leli bandla kalifuni ithuba lokusakaza emsakazweni we-ZBC kungelambadalo. Okwamanje sengidedela emuva lichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Yeah, Studio 7 ndifuka njani ba sasibetha bahle. Yeah, hayi, yiko konoke sihlala sikhuluma ngakho basakazi bethu abe Studio 7 lamazimbabwe zonke ukuthi sisahlutshwa ngabahola abaholela ukuhola yabantu abanjengabo babuweakness Dube abaholela ukukapula makungasakapuleki badlula bela ukukapuleka khona always they think about izisu zabo not umphakathi umuntu oabhilivela entweni ezazikhulunywa ngobabuweakness Dube namhlanje usele ehlathini yena usegijimele wathi choko kuzanpf yibo laba abahola abaholela ukuhola okudingeka khona ukuthi siwumphakathi siyizakhamizi singamazimbabweans sibaqaphele abaholi abaholela ukuhola ngiyabonga
studio 7 studio 7 ndithona njani badala sayithina siyatshona siyatshona sibile into memangalisa lapha ukukhuthaza kwakhe yena lo mnangagwa kuyamangalisa ukuthi ukhuthazane kulothi ngavele uyazithulela ngoba abantu abahlukumeza abantu ngabantu bezanda amapholisa akhe sawuba uhulumende wakhe mna vele ambona ukuthi uncedo lwakhe ngolwandle utsho nekhuma evula umlomo wakhe ngibonani vele udlalisa isikhathi sakhe because ngoba lokho konke lokhu udlamile luvela kuye kuhlukumeze nabantu nguye uyakuthabela njalo uyakujabulela uhulumende angeza kayehlule ngumthetho ukuthi abeke umthetho usebenze but into enanzelela abantu bezane babatshaya abantu babenza udlakela amaphosa ahambe dayisha abantu senza udlakela ethunywe yiwo umbuso wakhe nomnangakho ukuthi ukhuthazana ngokwazi ngabe uyavele uyazithulela ngakhuthazi bantu ngoba into eyenza le ingcolile ayibukeki vele angathi umuntu omdala onjani ungabumbeka ngaso njengohulumende wakithi into ayenza iyayangisa kakhulu kakhulu iyangisa ukuyangisa sibili ngaye umuntu omdala oziduka abakho bangayayekela lokhu akutsho lokhu amaphosa nabantu okugcina umthetho bat abagcina umthetho kakhulu bathunywa enzaniso bayenze labo bethabisa uhulumende wabo kungelabuntu ebantwini hayi lokhu kwethusela kwabantu babazabota zezana kula sikuthi kumbe sizekele ukuvele siyavota kunjalo besethusela singandaba labo thina lokho sesethusela kudala imingaki iminyaka lokho sisethuselwa yizanu p f ngiyabonga ukhuluma ngosibana ngole butswana
mina vela ngidinga ukukhuluma into ezinele mina futhi ukukhulumela abantu bezanup f izanup f vele kutshona kuthiwani njengoba behlukuluza abantu kangaka yena upresident wakhona ebantwini ngapho ukukhuluma into engayisiyo athi kona ucela ukuthi ukhetho loluve lokuthula kodwa ngale bhoda ngale futhi irobha abantu ebatshela ukuthi abatshaya abantu bama-opposition party so into ekhona ukuthi vele yena umnakakho akalaqiniso into azikhuluma vele idoti
yodwa njani basakazi nani balaleli bestudio 7 ngufelip khonisa lo okhulumayo aye bayasho mpela ukuthi uyabona ipolitiki isedidi game ipolitiki ngempela isedidi game ngendaba eyenziwe ngulo ubaba lo osuke ku-MDC waya kuzanu ngempela okusho ukuthi ngempela lapho okumsuse ku-MDC waya kuzanu iphango noma yini ngendaba zokuthini izanu bekayikhuluma kabi lo baba bekayikhuluma eyichothoza ebeka lokhu nalokhuya okuthandayo okusho ukuthi lokho bekakukhuluma kungayisikuthi kuphuma emkhondweni wakhe noma kuphuma kwabanye noma ufidiwe nje ufunziwe ukuthi ethina izanu inje manje la oye khona uyofika yena elungisani phezu kwalokhuya ukuthi izanu beyivelevele ingcolile naye eyibona ingcolile kodwa ungathi ingulube iphuma odakeni impela uyigeze ibuyele futhi edakeni akaboni ukuthi yena lokho okwenzile lokho lo uDube wakhona lokuthi kuyefana nje lokuthi ingulube ephume kwesinye kolunye udaka yakwelunye udaka ngempela uma noma iMDC vele beyingxenye yezanu vele ngoba iMDC nezanu nje kwangathi nje vele zihambisana ndawonye kwangathi nje zimbila zantabanye kwangathi lokho ezikwezazi kweza ndawonye yikho esuke nje uyitransfer nje just ukuthi hambe esebenzela wena kwidepartment ethile suka kule department uye kweyinye ngoba lokho kwenzile lo baba akibona ukuthi nje kuyinto ephumelelayo kuye kuyinto esemkhondweni wakhe
sanibonani kustudio 7 sanibonani okhulumayo ngujamo sithini into esingasayaziyo ukuthi kathi abantu bezanup f balamandla yini or just amaphoyisa yiwavumela ukuthi batshaye abanye abamaphathi bengababisele ingathi la kuyodingeka ukuthi ma umuntu ekutshaya la uzibiselele kwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kuhamba njani ngoba ma bezenzela umathanda masokuthiwa ngabezanup f abezanup f babalandula
sanibonani kustudio 7 igama lami ngumozi khona nkomo mphumelepani umos kona ngoma mpumele pani ibingelela malupani wonke ngithi pambili emarapi pambili emarapi pambili emarapi pambili emarapi pambili ngokubambana kumthwakazi sithi siyaziphuma tinasifuna ukuzimela sodwa sithi yonke ngokwenza ukuhlakaniphile yonke selingenza kufanane njengabantwana bomuntu owani singabangisani umhlaba njengabantwana bezithembo hhayi siyacelisa sibili esikolo laphana ekhathana lapha engifunde khona kulo godi ngiyambingelela laphana ekhaya laphana ekajana ema-thirteni laphana mbingelela ekhaya laphana kokhulu ifemili yonke eyakonkomo kobathethi ngibingelela ubekuthemba nkomo laphana onguye ubaba kagodi ngiyebingelela laphana ekhatshana kuzo zonke ezifundileyo abafundele laphana ekhatshana ngithi konke zihlobo labangani liyaphila kuhle yini ngokuzamazama siphethwe yinkosi sengathi konke izingaleli babe ndifake lapha le audio sengathi lingakhwela balizwe bonke abalizwe abaphila emhlabeni ngiyabonga ngiyabonga uba mude
balaleli bethu kulenye into engiyizwile engizama ukuthi ngiyigcizelele futhi abantu abadala kakhulu abasebekhulile kulamanga amanye akhulunywa ngabanye abakhampenayo amanye amaphathi athize ephosa abantu nxa behamba bekhampena bethi bona ungavotela ibandla olifunayo e kulamakhamera kule khamera kwabanye bekukhangele e wathi wathi akula khamera akulalutho akulalutho vota nje lapho ofuna khona uzivotele intando yakho ugoqe nje kuhle kuhle uyefaka kubalot box akula khamera ndicebisa ukuthi akula khamera vele kulamahungahunga asezwakala ebantwini kuthiwa abanye batshela ukuthi ungavotela i-3PC mhlana kudlula ukhetho zabona ungavotela loba iliphi ibandla lama-opposition mhlana kudlula ukhetho zabona kula nto ezabona ayikho kula khamera abantu benkosi cela ukuthi incedise ukuthi akula khamera thina abantu abadayela ethuka masinyane singethuswa ngumdumo wezulu esingaliboni ukuthi lithwele ngapha amayezi
salibonani salibonani ma-studio 7 siyabonga umsebenzi eliwenzayo ngokuhle okunjalo sizimnandi nyozilisithumezela zona sonke isikhathi nemidlalo yokuphila lokunangokusa kwamalanga siyabingelela 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 laphana elupani siyabingelela laphana elupani esigabeni sekajana ekhatshana sikhulu laphana lapha emfunde khona bingelela ngokuhle kakhulu ukubana abantwana baqhubekele kakhulu ngemfundo eziphezulu bafunde babe lolwazi babe lamadigrini amahle abantwana abangabethu nogodi nkomo laphana uyafunda laphana ufunda kule sena sikolo khonaphana kube bonke abemuli yakonkomo siyababingelela laphana sithi fundani kuhle liziphathe kuhle bantwana abantwana bokuphila bantwana baphakade lasemdenini sibingelela umdeni wakonkomo wonke sithi lingabe liphilile kuhle kanjani kanjalo konkomo sithola konkomo kobathethi ekuvoteni votelani imthwakazi MRP iye siyifuna phambili siziguguzele thina abantwana bemthwakazi umthwakazi siwufuna ndawonye umthwakazi kuni lonke nabaselupani sicela umthwakazi uqhubekele phambili kungabi lobubi senza kube kuhle lathi sibe le nkokheli yethu esimelayo sibe lezinto zethu esiziqoqha zibe ndawonye ngiyabonga uba mude sengathi zingaleli ngaya phezulu e-odini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu nxa lifuna silithumele ama audio program yonke lingasithumela ke i text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump elokhe ekhokhela azancintisana labo ukumela ibandla lama-Republicans kutsho uphenyo olusanda kwethulwa. UTrump ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50.4% elandelwa ngumnumzana Ron DeSantis yena olandela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amabili laye i-21%. Bese kusiza owayengumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence yena olemiklomelo edlula kancane isikhombisa i-7.2%. Okwamanje ke sesigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise kwele Russia ukuyaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa. amalunga amabandla ehlukeneyo athi ayaqhubeka ngemikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo lanxa ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.